Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2023 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizathola kubuyela bona abantu ababevile bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidates selection process. Kuyaxokozela ukumangalisayo kuqembu le-Highlanders. Salethulelazi abatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liya kudlula lokhu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo, it's still manipulated.
Njani, akujule khonapho babancu.
Angithi into enzakalayo, umuntu obuyezo-announce umhlangano. Nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo, yiyo obuyezo-announce umhlangano, e-announce ama-date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi, enkayi South, ungachecka umuntu wethusi ombuzayo, uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebizwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Give abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona khona bayazikhetha bazifake ende kabakhike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khona pha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokhu.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa esithi i-validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuward mbeku-constituency ababuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlonge ekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho ke sizabe lokho si-improve iand the.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha babamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho ebeyifunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bayakhonona khonapo.
Kwakhathesi akula ngitsho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokho kodwa simasingo next week la ezibuya iziviki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akunakuxabana, into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singaphi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Besixoxa laye ekoBulawayo. Abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangela amatalakita kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela izivuno esihle.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngogatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Dlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sebulimi ngoba kuya-accommodate umuntu onke. Indaba sithi kuya-accommodate umuntu onke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba nisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagoda akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofaki wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba, kwezinye indawo yabo ungafikanga, kwezinye indawo yayofikile. Kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulomquba, kutsho ukuthi isivuno sakho sikhangelele isivuno esinjani esingcono kulalokho oyabukwe uzakwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zani zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela yiyo njengakudala. So okukhuthazakala kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo indlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi ade usugugile ungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wani ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change lesiyibonayo, isikhathi sezulu sesisincinyane akusaqedakala ezomkhathi, siqhuquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende hlelo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwadi kwezokulima umnumzana Everson Dlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho, aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanengi ningi besikhangele ukuthi abantu bayenza ugatshompo but bale belokho behlanyela umumbu. Let's also go for small grain esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi ibele uphoko. Let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought, ama-dry conditions. So kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu thina seMatabeleland ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho nxa ungafuna ukudla isitshwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumpu but you have made money then ongwebu laba they are promoting small grain, meaning good, there is a ready market for small grain. So here acta therefore as insurance go even at and we
go abanye abathi uhlelo lohlupha ngokuthi ufunakala amandla ukusebenzisa ikhuba lezandla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngokhip Stube.
Sangena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi kungamangala uhlaza tshoko ukuba ele-Russia selithuthune idolobho le-Bakhmut. Abalwayo kwele-Sudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kusadingwa indlela yokukhulumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana uBusani Sibanda usiphatheleni namhlanje
sibonge babunkomo labalaleli engiphathele khona namhlanje nangu bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula masibuka umdali yonke into wakayidalile kazenzanga bhuti uzidale nje sisonke but sangafani ama China balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo uNkulunkulu zambula kubo through inkolo yabo lesiko labo amaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism amaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism amaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim uNkulunkulu zambula trinkolo yabo langendlela zabo amakhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa Christianity uNkulunkulu zambula through inkolo yabo namasiko abo ithini inkolelo yomuntu omnyama ithini inkolo yomuntu omnyama uNkulunkulu azambula through ngayo namasiko abo ngokusidalila umdali kasifani esidalile siyizizwe lezizwe usiphi indlela yethu yokukhonza engafani lamasiko ethu kawafani uzambula ngendlela yethu asidale ngayo ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization ibithini indlela yokumkhonza umdali lapho sibe simona umdali ezambula sibona silamatsha khuluma yonjelele ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula umuntu omnyama kube kunguyena yena obepowerful ibithini inkolo yethu kolo yethu African spirituality bese imkhonza ngomoya umuntu omnyama umuntu omoya uNkulunkulu bezambula direct kokhoko ubeziveza direct kokhoko that's why kade be powerful siphumile thina endleleni yethu salandela indlela yezinye izizwe that's why izweni kunje that's why izweni kunje siphumile endleleni ebesixhumanisa nomdala ebesimbiza asizwe ebesimbiza asisabele saphuma sithi namhlanje why kunje why kubulawana why simo sinje why simo sinje why thina why singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdali wayesidalele yona na ngoba izizwe lezizwe uzidalile zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza ithini indlela yomuntu omnyama ithini indlela yethu as an African uNkulunkulu asamukela ngayo basizwa ngayo asibona ngayo once sayithola samazi leyo ndlela umdali uyochibilika benathi ngoba kubi ezweni kubi ezweni asikho isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuzo kubi ezweni kubi ezweni ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe umuntu omnyama uyathandaza every ukhona thi kunye uyakhuleka entabeni uyakhuleka emanzini uyakhuphi nakuphi uyakhuleka but umdali kasizwe ngoba izimo zisiqhubeka siba worse than ukuthi zibe bhethe ithini indlela yethu esixhumanisa lo muntu ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yabo bale ndlela yabo abamkhonza ngayo umdali abathi bamememeza sabele thina as an African ithini yethu indlela once sayithola le ndlela sayilandela izinto ziyovuleka umdali uyochibilika benathi sibonge ifihlo iyezulu wena uNkulunkulu omdala sonini lanini nguwe ophethe emhlabeni ezulwini yonke indawo kulawula wena sikhomba indlela yethu yokuphila mdala silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo kodwa thina as an African indlela yethu asiyazi sibonise ngoba once sayithola indlela yethu nathi siyofana lezinye izizwe siyobuyela sibe powerful siyabuyela ube nathi mdala khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mchumayeli umnumzana Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo igama Muntungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Muntungami Linkomo. Sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Sithina masiko
wesenziwe manje
lo baba mkhulu
sithina masiko
uthelo lo masiko lokuphila kwabantu suku zonke namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo hambe inkubalo kuyini uze sihlaziye udaba lolo silomnyenza lambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo ngwenya
ngibingelela baba Dube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo kesibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imkhuba eyisenziwa nxa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ikudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangena ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi kwakumele zithezwe phezu kwesihlahla njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abesepheka inyama leyana ehlanganise le mithi njengoba sengike ngatsho kuthi nxa sekunjalo abesepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
wozala zongwenya soke akuchasise kancane ngakhonokho ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubilise elochako lubeke laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemitshana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama baza kufika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunje ngolome lapho endabuko labo baba bame ngale ulizananzela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njoba siyazi ukuthi kokubizwa ukuthi ayisibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela ke lo isithwala leso siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko uza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchago lona alomumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha lenyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi mase beqedile khona lapho ke lo mela phenda boke beseqoqa wonke amathambo lawana kwesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umela phenda buka wayethatha isithwala lesana siseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabo baba uza silengisa eminyango wesibaya abazafika la abazafika benza into efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya. Kuphinde futhi unikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala. Yiyo ke indlela inkubalo eyidliwa ngakhona. Abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo, kuyizinto ezimbili ezingafani lezo, kodwa zonke zenziwa ngemithi.
Hayi ke udaba lethu luma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamo sibe nguthikile obhanqa 0-0 lelemanika Diamonds emdlalweni odlalwe namuhla. Umdlalo weqembu lewange leTriangle United ufike emaphethelweni ngokufanayo. Kusenjalo isile ngesikhala senaliti inkokeli yeqembu leHighlanders, abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla eBuzo Clubhouse. Bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli, kubika uEzra Jesus Banda.
Kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lo, kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye. U-Isaac Donga olilunga le-Highlanders ubefuna abaphathi bebhosi baxotshwe.
Abantu bebesithi bahambe ngoba kabasudiseki ngendlela abaphathe ngayo imali, yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe.
Omunye njalo umlandeli webhosi uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa.
Umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle okungalimaza iqembu lethu. Uma kungaqhubeka kungaliya ndlela kungalungiswa, I think kumele benwe nesambululo, ikakhulu indlela i-board ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members. Akusimo esihle lokuyana, kuyalimaza iqembu. I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right.
Owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Dube uthi inkokeli yebhoso isiyehlulekile.
Awuhambanga kahle ka vele, into zangikhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela i-executive bayalwa njengo-chairman. U-chairman vele kalaleli muntu inokuthi unguye.
Ukwehlula ekuqaleni komnyaka lapho umgcini ngceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali iminjani kwenza kuba lokuxozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla. Umhlanhla abahlangene Dube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso.
Siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namhlube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene. Wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya, kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle. Kwase kusenza ukuthi le board layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kukhanya-ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwe-board le-executive.
Omunye njalo ngumoden Sikhuthele Ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakaleyo kulomhlangano.
Kube lokuphikisana kakhulu, abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe. Kube lo mbono ukuthi kube le vote of no confidence, abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belungisise amaphuthabo. So yikho lapho esikhona kathesi.
Uluku Mkandla, umgcinihlalo we-board of directors uqembu le-Highlanders, uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona.
Ngemva kokudluliselwa phambili aza kuya ngemva kwenyanga, iyanga zaze zaba ngu-4 months khonoko kuhluphile. Kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya engathi akutshengisi, akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi azidatwanga. Abakutho ukuthi amalunga-ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi po, njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi i-board yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni, kodwa i-board yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokeli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani nyakenye, kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngiyimanesitudio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami ngeza Jesus Banda.
bakithi mntanami. Mina ngiyabe ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayachaya abantu lapha ne-5-10.
Uhlelo lwabatsha namhlanje lofundani Ndimande khona ngaleke kobulawayo. Ndimande, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila mthembo osimba ninjani khona ngapho emelisi.
Asiphilile, akusitsheleke sizokuthi-ke kulo hlelo oluqhubayo khona mfowethu, luhlelo lwani?
Oye, lezi nsuku zinisekela ithombisona mbebini. Indoda le yasishiyayo ngo-2020 eyayihlabele u-Cousin TV. Nananto yaminzayo ziyayicula umculo we-hip-hop kodwa nje yayiprojusa nje yonke into eyimizithi yayisenza.
Singathi-ke kunini khona kunini
ye kuza kuba mhlaka-19 ogama khona ngale elivesi ngivela lapha athomela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngugulukwane esitrithi laphana emausuke esitrithet so ikhosi kulungiselela
libangake liwulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathethi ngilethin yami enlutshwane kakhulu e-includa sinemfowethu i-artist lapha abahambazi abanye ngomzo-7 nomunye isisi sangu-12 ukhona laphana i-town yaphekapheka ona uloku i-restaurant size wasela then besemile futhi ka-cousin siyagijima kakhulu.
Bebengakholwa bebethi ngeke manje ngiyakwenza bathiya bonke bemangele bebengakholwa bebethi ngeke bebethi ngeke
I don't know where things are going on. Yeah, bebethi ngeke. So I'm sorry to ask you to indicate if you can do it ngoba ngimathi ayibanga phela generation le ngoba akunamtshele ingoma eziningi layo khona esindebeleni eli-35 years ukuphela akunamtshele ingoma eziningi kulayo khona so kakhe kakhulu ukuthi simkhumbule ngoba imizithi yonke akulathi isadingisele kulayo khona kobulawayo wonke ngosandwa ngobani bewaphejisile abantu ngomzo ngobani ongabacabanga abasayelayo khona kobulawayo ye
ye akunxuse abantu
zandla zethu zinsitshani lapha emalungiselelweni so nje sihamba sikhothele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa losupho nje abantu bakithi basukumela kathane ngathi selincedo elinjalo angazi ukuthi sebefunathi bakhonjise kakahle kanje kanjani ukuthi indeda lezi chathe kakhulu lapha kwezomthelela kobulawayongagcina
lokholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kuledo oko manje ngiyabhukwa faka imali uzobona ngizothusha masenge rocker le mic uzomuva beka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho ngayiphusha ipassion
office ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani.
Oye, abafisi ukusincedisa akuqala sile imeyili yethu ngeplanet dream @85@gmail.com then iinombolo zami ngu-0775872106 bangangithinta kuzona lezi inombolo le mininingwane.
Ye, ungaziphinda iinombolo zakho?
Iinombolo zami ngu-0775872106.
Namhlanje besilo fundani Ndimande ngikhuluma-ke ngu-Calvin ujaha wayitshaya umculo njalo iprodusela abantu abaningi.
Bebethi ngeke manje mphakathi ngenile bebembhekela aphansi manje bambona bavumile lentwana ikhulile letela sipolishekile.
Hayi-ke namhlanje siligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.